kukhona kathesi ukuthi bokuqala sesingene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi umkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonomi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhamba-hamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula-ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane kula bantu ababuyayo abaningi abanye abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labanye njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengenile behambe sezimulini zabo kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethwele umkhuhlane beyolethe ebantwini
libone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwamamaski lawa okuvala amakhala lemilomo
abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi ngathi abanye abantu bagqokela amamaski amapholisi nxa amapholisi engasekho uyabona ukuthi umuntu uyabe imaski liyani siyefili singaphansi kwamakhala kwezinye isikhathi azayifakela ngaphansi komlomo njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu ade bethengisela seza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omunye abekhatshana kulomunye khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza ukuthi leli gcikwane libe khona njalo sinanzelela ukuthi imidwendwe eminingi abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwendwe yabantu abalayimela ibhuphu iningi ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi leli gcikwane lingene libe ngaphakathi komuzwa ngithi lapha kobulawa.